Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Marian Tupi obenguye umlawuli walingxoxo mpikiswano uthi eZimbabwe liqhubeka lisiba emlonyeni wamazwe amanengi hathi ngenxa yabantu balelo lizwe kodwa ngenxa yokuthi kulamazwe afuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okungamelanga bakwenze ukuze amazwe abo anganyatheli lapho okwedlula khona eZimbabwe kwelakusasa. Intatheli zindaba eseyasebenza okwesikhathi kuzwekazi le-Afrika, umnumzana Barry Wood uthi kuyethusa ukwenzakala kumnotho welizwe leZimbabwe kuminyaka elitshumi lasikhombisa eyokugcina kumbuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthi okulusizi ukuthi ilizwe lingasuka njani kulobu bunzima. Wood uthi ilizwe langena emlindini ongelamkhawulo ngakho kunzima ukuphuma kuwo. Kudaba lwezijeziso zenotho uWood uthi kunzima ukuzisusa ngoba uhulumende weZANU-PF ugcwele abantu abangathembekiyo. Enye njalo ingcwethi umnumzana Stephen Hank uthi ugwalondaba lweWorld Economic Outlook Database luthi eZimbabwe lilobuyanga okokuthi phakathi kwamazwe wonke omhlaba lingunumber 161. Uthi ukuze ilizwe liphumelele kumele lisebenzise icebo elithiwa yiSingapore strategy okumele lisuse imali yamabond lingemukeli uncedo lwamanye amazwe lehlise imithelo lihloniphe ilungelo likaZulu njalo uhulumende asebenze mgceke kungela nkohlakalo.
These are all things that Zim should be doing. On the outside, sanctions should be dropped immediately.
Ilizwe elalilo isiphala sengxenye yezwekazi le-Afrika sekuyilizwe elilabantu abayingxenye abaphila ngoncedo. Kulabantu abayizigidi ezine asebephephela kule South Africa.
The production of all kinds of negative unintended consequences. So step one, unilaterally, the U.S. and the international community, to the extent the international community is involved, should drop sanctions.
Wake waba ngumphathintambo kahulumende weGhana umnumzana Gude Moore laye oseyingcwethi ecubungula enhlanganisweni yeCato Institute uthi udubo lweZimbabwe yikuthi inkokheli yezwekazi le-Afrika ayikhuzani. Uthi inhlanganiso ezifana le-AU le-SADC azicebisani nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho welizwe okufaneleyo. UMoore uthi umphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Mthuli Ncube laye obekhona embuthanweni lo ngumuntu ofundileyo sibili njalo ofanele isikhundla lesi. Kodwa udubo yikuthi uzaphiwa na ithuba lokufeza amacebo akhe okuvuselela umnotho welizwe.
There is a saying in South Africa that if all the Zimbabweans were to go home, the South African economy would collapse.
Kulesisho esithi nxa abeZimbabwe bonke abakwele South Africa bengasuka, umnotho welizwe lelo ungabhidlika ngoba ilizwe lonke le South Africa liphethwe ngabeZimbabwe.
African Bank or the African Union, technical positions across those institutions is also Zimbabweans.
Yena uNcube uthe okuludubo yikuthi nxa kufika kudaba lweZimbabwe izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe ezisetshenziswayo ayisizo eziqondileyo.
And any economic reformer working with Zimbabwe situation.
Amabhanga eZimbabwe aselahlekelwe yinzuzo ngenxa yezijeziso zenotho. Okwenzakalayo yikuthi angidingi imali kahulumente weZimbabwe. Sila imali. Ngidinga imali yokuphathisa amankampani azimeleyo.
Which is really that's a blueprint that I launched on the 4th of October last year to really capture the reform agenda, both institutional and economic reforms. Now, so we're very serious about this. So there's no, I think, question about perhaps the absence of political will so far to walk that path. Certainly it's not been benign, my experience.
Okube sobala embuthanweni lo yikuthi izijeziso zenotho nxa zingasuswanga ilizwe leZimbabwe lizakwala lokhu liphakathi kodubo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguChris Gande.